Impi ekubhlungu ngempi eUkraine leRussia ukuthi abantu abaseyela iUkraine abantu bona baseyela abantu beUkraine so abantu abathembekileyo andingangisitsho abantu bemazweni lapha abazithi first world lava sakhulu iAmerica bayadinwa masinyane. Impi leyo ayiqondana ngalabo bayibona iyimpi yeRussia leUkraine. So i-support yaba izikhali zaba babezithembisa iRussia leUkraine lezimali sokusiya sokudonda abanye selisi angaphiwa abantu beUkraine bengaphiwa. But udubo yukuthi selisithi umuntu engaphiwa linalavela laqalisa kudala impi latshayisilwane ngempama batshaya uputin ngempama bathi thina sizakulwa sincedise kuze kube nini lanini but kathesi sebefake imigoqo ukuthi imali yangikhona kumele iphuze. As long as iphuze imali lami kuyafika ikho kufunwa nguputin ukuthi uyabe lokhu etshaya iUkraine. So leyana yimpi ebuhlungu for ebantwini labantwana lezalukazi everybody aba-displaced asebegcwele indawo yonke ngoba usoze bafa babuyela kibo kwabo. Yimpi ezathatha isikhathi ngoba kathesi iUkraine izikhali sezisiya zingasangeni ngendlela ezazingena ngayo kuqala. Nalapha babe sebesundize khona iRussia. IRussia sibuyela futhi. Yibo ubuhlungu bezimpi ungaphathanga okwakho.
Okungaqeda impi le kuyini? Inkulumo na njalo ngubani ongazikhokhela inkulumo kumbe aziqoqe?
Mina ngibona ngani i-European Union nxa kuyukuthi balothando lokunceda iUkraine yiwo amazwe anganceda abangafosa uPutin ukuthi angene ngaphi ekukhulumeni. Ngoba uPutin angazaka aqatshicelwe yi-America kumbe afoswe yi-America ukuthi angene ekukhulumeni kumbeni yi-Britain abangekho phakathi kwe-European Union. Njalo uhlupho lwamazwe kunamanye amazwe anqambile. Amanye amazwe ayasapoti iRussia aphinde asapote le-Ukraine. Kulamanye amazwe abanjengabo-Belarus labo bani bani who are part of Europe abasapoti iRussia abanye basapota iUkraine. Nxa bengezwana lamanye amazwe abanjengabo-Poland and others abaphakathi kwe-European Union ukuthi babe yi-negotiating peace. Abanye ngale besiya khuluma loPutin abangapha abanye bekhuluma lo Ukraine yikho kungaba ngcono.